kuzaba lula kungabi lula kusiya ngomuntu wakhona lo ubaba uTrump amkhethileyo. Ngokuba iparlamente yeMelika, iSenate leHouse of Representatives, kayifani leyaseNgilandi, kayifani leyaseZimbabwe. Abantu bakhona balethuba lokuthi bazicabangele, bangavumelani lebandla labo libusa kumbe liphikisa. Into esingajwayelanga ukuthi siyibone kwamanye amazwe, kuyinto ke enza kube nzima kakhulu ukuthi ubekwazi ukuthi bazahamba lalo kumbe bazahamba lalwa. Bakhona abanye abangasoze bavumelane lo mnumzane uTrump, benjalo bengama Republican labo. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi ubusufica ukuthi lalapha sekufanele ukuthi kuvivinywe abantu, kubonakala ukuthi kambe ufanele kumbe kafanelanga isihlalo lesi. Bakhona bazavuma, bakhona bazakwala. Indlela iMelika esebenza ngayo, indlela iParliament yeMelika esebenza ngayo.
UHegseth lo ogatsha lwezomvikela ngalokho asekuthile okusolwa ngabanye, ubona epasiswa yini?
Amathuba okuthi angene yena labanye yi-50%, singatsho kanjalo singathi thina iyafafu. Ulethuba lokuthi angene, kanti ke njalo ulethuba lelilinganayo lokuthi angangene. Lo okhethelwe ukuthi abe ngowezomvikela walimala kakhulu ngalokho ayekukhuluma, bakhona bangavumelani laye. Ngakho ke kusengamlimaza khona lokhuyana, kodwa asikafiki esibangeni sokuthi sithi thina uzangena kumbe kazukungena. Kunenge okuza kwenziwa ngasese nje kusiya kusakusasa. Kuzaba lokuxoxisana phakathi kwakhe lama senators awephathi yakhe, kuzaba lokuxoxisana phakathi kukaTrump lama senators ngokuphathelene lalo mnumzana labo bonke laba abanye abakhethileyo ebakampeyinela kuxoxiswana, kuzanywa ukuthi bavunywe. Ngakho ke sesizabona khona kusasa ngokuxoxisana ukuthi basuthiseka kumbe kabasuthiseki nxa sebemi-interviewer.
Ubona uminjani umbuso kaTrump engena nje embusweni ngeviki ezayo nxa uqathaniswa lokaBiden?
Ziningi inguquko umnumzane uTrump azabuya lazo kwezangaphandle. Indlela enza ngakhona kayifani lekaBiden, kayifani leyamademokrasi. Uzaphatha impi yaseRussia leUkraine ngendlela elomehluko, uzaphatha eyamaPalestinians leyaseIsrayeli ngendlela elomehluko. Uzaba ngumuntu ofuqa kakhulu elaseChina, ofuqa kakhulu elaseCanada, ofuqa kakhulu e-EU lamanye amazwe ukuthi avulele lezi ezithengiswayo zaseMelika lawo mazwe ngokuhwebelana. Uzaba lomehluko omkhulu kakhulu kulamazwe azavuna kakhulu ekungeneni kwaTrump, akhona njalo azalimala kakhulu. Kanti ke ngaphakathi njalo uza kwehlisa kakhulu imithelo, enze kube lula ukuthi abantu bavule amabhizinisi. Uzalwisa kakhulu abantu abavela ngaphandle abangena ngokungekho emthethweni. Zizaba ziningi inguquko azazileta esingazange sazibona ngaphansi kukaBiden. Kanti kokunye kusekhona okungafanana, sithi lokhu ngokweMelika vele sikujwayele.